Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi kaZulu olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 9 Ntulikazi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umsakazo weZBC uthi ngamanga ukuthi awuphi thuba amabandla aphikisayo, kodwa amabandla aphikisayo wona athi imali efunwa ngumsakazo lo ngeyokuwavimba yavalela phandle. Kanti vele ugatsha lwezokhetho iZEC kungani lungavuma ukuthi amabandla aphikisayo avunyelwe ukubona ukudindwa kwamaphepha okuvotela ama-ballot paper.
UZulu weZimbabwe ukhanya iphathekile ngendlela iZEC elungisela lolu khetho ngokungabi segcekeni udaba lokulotshwa nokugcina kwamaphepha ebhaloti. Umnumzana Mongameli Sibanda uthi kubalulekile ukuthi iZEC yenelise ukuphumela egcekeni kumabandla wonke kanye lozulu jikelele kundlela ephethe ngayo ukhetho ukuvikela ukuxabana kwamabandla okuyikho okuyimbangela yodlame kunketho ezedluleyo.
Thina njengezizalwane seZimbabwe siyafisa sibili ngamandla wonke ukuthi izethu.
Namhlanje sisungula uhlelo lweviki yonke sihlaziya udaba lokubandlululana ngemihlobo i-tribalism ikhona na njalo ingaqedwa njani.
Ezweni laseZimbabwe nokuhlalisana kuhle ngoba ihlukumeza abantu besiNdebeleni ukuthi bathi ma besendaweni zabo imisebenzi ekhona iyathathwa ngabantu abeza bevela kwezinye indawo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsakazo weZBC uthi ngamanga ukuthi awuphi thuba amabandla aphikisayo, kodwa wona amabandla aphikisayo athi imali efunwa ngumsakazo lo ngeyokuwavimba ngoba iningi kakhulu. Amabandla aphikisayo kumele ahlawule imali engamadola angamakhulu angamathumi ayisikhombisa i-$60,000 ukufaka umkhankaso wemizuzo emibili nje kuphela. Amabandla aphikisayo athi awanelisi ukuhlawula limali. Lona ibandla leZANU PF lihlala lisebenzisa umsakazo weZBC ukukhankasa kungaziwa ukuthi leli bandla liyabhadala na. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zicatshangelwa ukuthi zingafika izigidi ezinhlanu, i-5 million. Kodwa iningi lezizalwane lezi lithi kazisoze lenelise ukuyavota ekhaya ngenxa yezizathu eziningi, kodwa esimqoka ngesokuthi ilanga lokuvota lingomvulo. Sixoxe lesinye salezi zizalwane umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Abantu abacaci nje kakhulu ukuthi kukhona okufuna okuzokwenzakalayo kuthi, kodwa okukhanyayo nje okwamanje okuncane nje okubonayo ukuthi abantu abaningi abalapha eSouth Africa abeZimbabwe abazukuhamba ukuyavota ngendaba zomsebenzi ngoba khona manje lolu khetho lwenzakala ngesikhathi abantu bangaba bebhiza iso sikhathi seholiday. So abantu abaningi ngokubona kwami ngokuzwa kwami bekhuluma abazukuphumelela ukuyavota kutho ukuthi-ke bazabe bebhiza ngalesi sikhathi lesi abantu ngomsebenzi abethiyeni abayenzayo lapho.
Ngokuzwa kwakho kulabo oyakuxoxisane labo bathini ngomumo wekhaya, ikakhulu nxa sikhangela amabandla wona la aphikisayo ukuthi kungathi kule ngxabangxoza njalo aqamuka phakathi laphakathi amaqembu akusazwakali ukuthi kuhamba njani, bathini ngalo?
Ya abantu bakhanya abalokukhala kakhulu ngendaba le, yinto esiqeda abantu amandla ukuthi malapha manje bebekhangela ukuthi kuzaba lebandla elilodwa elizolwisana leZANU-PF. Manje njengoba amabandla kuliwa phakathi namakoalition ayenzakaleyo kanti lento ezingazange zihambe kahle sokusenza kube ne-discord party. Abantu abaningi bakhuluma kakhulu ngendaba zokuthi abazange be lokuhloniphana kuzivumelwano, sokho kaleko sodabula amabandla ukuthi sokusenza kungabi ne-confidence. Abantu abaselathemba ukuthi amabandla lawa ngendlela ami ngayo azosebenza kanjani, ngoba kwezindawo uthola ukuthi i-alliance nakwaye iba lama-candidates ayi-2 kube ukuthi kwesikhathi NDC faka icandidate yoti RNC faka icandidate futhi ukwana kulimaza imicabango yabantu lokho kade sibekukhanda ukuthi kungenzakala abantu abajabuli kakhulu ngendaba leyenzakalele.
Abantu bathini njengoba ukuvota kuyinto eqhakathekileyo engenza ukuthi bakhethe uhulumende ongabusa ngendlela yokuthi babuyele ekhaya bedinga imisebenzi lokunye kunjalo. Bathini ngalokho?
Abantu bebefisa ukuyavota khona ngabe kuthiwa into e-alliance ihambe kahle. Abantu bebefisa kakhulu ukuthi basebenzele ithuba leli ukuthi bavote ngoba lukhetho lwakuqala olungelamgabe since 1980 njalo lukhetho lwakuqala olungelatshwangirayi since 2000. So abantu bekhane ukuthi kathi sikhathi ukuthi kutshintshe zonke izinto kulabakhokheli bamabandla bonke boyi-2 ngabakhokheli bamabandla abaqalayo ukungena ekhethweni bemena amabandla abo. So abantu bebenethemba lokuthi hayi kathesi sizothinta kodwa ke hey khaya kathi kunzima ngolokho okwenzakalayo. So le nto le khathi izobisela abantu emuva abebefuna abantu ukuthi bavote bahambe baye ekhaya ngemva kokuthi uma ukhetho lulabe likhuphumisa ama-results abafunayo abantu bayisebenzele ekhaya kodwa ke amandla abantu abasenawo sibe emadolo nzima. Abasaza abantu ifuture ukuthi yakuphi masokunjiswa.
Manje bonabo abathi bona bafuna ukuyavota kodwa besehluleka. Bake bakhuluma yini ukuthi kumbe bakhulumisane le embassy ukuthi ibancede ngalokho kumbe bahle bazithulela bahlala phansi?
Akabazange baye ku-embassy ngoba kukhanya bona abantu laba bebefisa ukuthi ngaloba kube nendalo kuthiwa i-diaspora vote. Manje ngoba umthetho wasekhaya kukhanya ngathi kakuvumelananga akuvumelanga lokhuyana. So kukhanya sobanta abantu bathi bangabi nesifiso ukuthi bayefika ku-embassy ngoba uma beya ku-embassy embassy izobatshela ukuthi kufanele ukuthi babe barejista ekhaya 1-2 kube ukuthi kufanele bayivota khona ngoba abaningi bangikhona abantu balapha abaseZimbabwe abaseSouth Africa abaningi azange bahambe ukuyarejista kodwa konke lokhu kubangelwa ngumumo okhona okuthi uhulumende ubamba abantu baphandle njengezitha zakhe azange abanike ichance ukuthi kuqalwa kuthiwa kutholakala indlela ukuthi barejista ngaphandle kwamazwe. So khokhana yikho kulinywa kusolimaza abantu abantu sebesithi hayi abasekhaya njengoba nabo besisasiza lathi ngapha lokho sibesiza ngakho nabo mhlawumbe bangasisiza ukuthi bavote ngendlela yathi esikhandele kanga ngoba into esisebenzisayo ngakathi ukuthi thina abantu abaku-diaspora sisebenza nabantu basekhaya sibacela sibancusa sibakhuthaza ukuthi abavotele inguquko noba thina singenezinawo ukuhamba abavotele inguquko ngoba uningi babalawo balakho ukujintsha sibili kulokho kwenzele kokufunwa ngabantu.
Hello-ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa le Studio 7 ekhona le eSouth Africa. Namhlanje sisungula uhlelo oluzethula ngisuku zonke kuyona le iviki olokuhlaziya udaba lokubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Sisungula lolu hlelo ngengxoxo esiyenze lomnumzana George Mkhwananzi oyingcwethi kwezombusazwe njalo elonda imbali yamaNdebele.
Okokuqala mangithi mina le yinto embi kakhulu emele kothozwe isolwe kakhulu nge wonke umuntu othanda ukubona ukuthula ezweni laseZimbabwe nokuhlalisana kuhle ngoba isukumeza abantu besindebeleni ukuthi bathi mabe sendaweni zabo imisebenzi ekhona iyathathwa ngabantu abeza bezela kwezinye indawo. Ukuthi lento ilungiseke ziningi izindlela ezingenziwa. Eyokuqala nje yikho ukuthi bangabathathwa bangaze bagqashwa abantu abasuka bezelela kwezinye izigaba zelizwe bethatha imisebenzi yabantu abathi ma behleli khonaphana nabo imisebenzi beyifuna babone sokungena abanye abantu. Ngokuqala lokho. Okwesibili, uma kuyikuthi lokhu uhulumende akazimiselanga ukuthi akwenze, sokumele bona abantu basemathebeleland ngokuqoqana kwabo bathatha isinqumo sokuthi leyo nto bazoyiqeda bathini. Zikhona indlela ezokuqeda udubo okwesikhatshana esincane, zikhona ezingama-long term. Nje lokho okwenziwe ngabafana be-MRP ngokwe-short term ukuthi baphume baqoqane bayodemonstrator kuhle kakhulu ngoba kwenza umhlaba ukwazi ukuthi kulohlupho ezweni laseZimbabwe.
Siyabona ukubana kuthe kuqala indaba yona le ATM Pick and Pay. Abanye abavela kwezinye izigaba bahle bathi kathi bona kuhamba njani, kungani bakhona abesendebeleni abasebenze eHarare, eManicaland lezinye izigaba kodwa bakaze bathole udubo. Uthini wena ngalo?
Balamanga imithonselanyana abantu bakithi yebo ungabathola munye ngabathathu ngabahlanu kuzindawana ezithile ngaphandle kwemathebeleleni labo bantu lapha bakhona abathatheli muntu indawo yakhe balapho bebambaba kakhulu ukuthi balithonse liwele emanzini olwandle thina sikhuluma ngakho koBulawayo esikhuluma ngakho emathebeleleni ngizothi ukwelula kancane sikhuluma ngokokuqala ngabantu ababuthwa nguhulumende basusa kwezinye izigaba ezingakhuluma isiNdebele ezobahlalisa emathebeleleni eflabhusi ngisiza north uyazi ukuthi amaplazi wonke lana eFordricks enathathwayo kwathatha abantu beshurugu kwathatha abantu bebhelingwe labezwitshabane nezinye izigaba ezingakhuluma isiNdebele bazohlaliswa lapha engikhuluma nje njengoba nje no MP wakhona omelizano ngumuntu ongayisiyo wendawo yaseFlabusi sikhule thini iFlabusi sihlonitshwa njengenziki kamphakazi ama writers abalobi bonke osgogo ompofo Isaac obani baphuma laphana ulimi lwesiNdebele beluthembe yona indawo yala isichithiwe manje sokungeniswa abantu abangesubo abangisibaba lapha mase sikhuluma ngeBulawayo abantu ama industry ama factory wonke lana laphana uthathwe abantu ilizwe lingakadiliki bafakwa phakathi laphana basebenza basusa abantu bakithi bagcina bebaleka besiye eGoli ilizwe selidilikile kuqhubekile into esebenza manje ngama supermarket yakhatsha abantu nawo ama supermarket lawo noma nguChoppies noma nguTM noma ngubani wenza into efanayo ukuthi abantu bangaphandle wabafaka lapha asikhulume ngabantu ababili abathathu okuthiwa batholakala emtari Harare Jinoya abakhuluma isiNdebele sikhuluma ngabantu okuthetha isizwe sonke sazogxunyekwa emathebeleni sasusa abanikazi bendawo baswela umhlaba bacross iborder baya kwelinye ilizwe yinto esikhuluma ngayo leyo nto ithi igolomba impi izimpi ziliwa nje kubangwa izinto ezingazalezo
manje kuhulumende lapha siyabona ukuthi kulo muntu onjengomsekeli kamongameli umnumzana Mohadi okuzinga lokuthi engaxazulula lolu daba ngakucele lukahulumende umbone ngenelisa yini nxa engakhuluma ngalo daba lolu azame ukululungisisa
ngiyamkhumbula mina uKembu Mohadi abantu bezama ukubeka inkosi waba ngomunye wabantu bokuqala ukuthi inkosi kayifuneki endaweni ukuthi ngabe ukukhulumela abantu bemathebeleni angene ngetikiti lezaphu ebamele uyofika akhulume alwe lento eyisifiso sabo umuntu onjalo uzakwazi njani ukuthi angasimela uyabona kubo bonke abantu athi bengabo vice president kuthiwa bamele ucele lasemathebeleni ngezaphu abantu kade bengakwenza babili kuphela kube uJoshua Nkumbe phila ubengakwenza ngoba ubenaso isibindi umuntu abengamesabi umsika kade ngakwenza noma ubezalwa le emashonaleni kodwa bekwazi ukumela into yamathebeleni laba asingakhulumi ngabo ngabantu nje abayiziyephuyephu ezingakwaziyo nokuthi kungani zikhona phayana.
Hello ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi kwezombusazwe njalo elonda imbali yamaNdebele ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Kusasa sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ibandla eselithunqese udaba lobandlululo lwemihlobo esigabeni seMandebeleni. Kanti vele ugatsha lwezokhetho iZEC kungani lungavumi ukuthi amabandla aphikisayo avunyelwe ukubona ukudindwa kwamaphepha ukuvotela ama ballot papers. UGibson Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UZulu weZimbabwe ukhanya iphathekile ngendlela iZEC elungisela lolu khetho ngokungabi segcekeni kudaba lokulotshwa lokugcina kwamaphepha ebaloti. Umnumzana Mongameli Sibanda uthi kubalulekile ukuthi iZEC yenelise ukuphumela egcekeni kumabandla wonke kanye lozulu jikelele kundlela ephethe ngayo ukhetho ukuvikela ukuxabana kwamabandla okuyikho okuyimbangela yodlame kunketho ezedluleyo.
Thina njengezizalwane seZimbabwe siyafisa sibili ngamandla wonke ukuthi iZEC yenelise ukuthi amaphathi wonke ayabona lapho kuprintwa khona ama ballot paper nalapho ama ballot papers abegcinwe khona kuyisifiso sethu kakhulu 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 ngoba lokhu kuyavikela ukuxabana kwabantu, ukuxabana kwamaparty, and lo muntu oyabe impumela nqase ziphumile kulabantu abazakhonona ngoba wonke umuntu yabe bona ukuthi into leyo iyenza kaligcekeni akulo umuntu ongaba lombuzo nqa izinto zibe zonke zibe segcekeni laba manye amazwi bayebezabona sibili ukuthi ha ezimbabwe sokutshintshile sibili ayisifiso sethu sibili izeki nqa engazama ngamandla ayo wonke wonke sibili ikwenze kube segcekeni lokho hayi yikho esikufisayo nami yikho nginjengufisayo inkona lapha njengesizalwane sezimbabwe
umnumzana frank kahlamba uthe yena njengoba izeki ilembali yokusebenza isekela ibandla elibusayo elezanu pf kubalulekile ukuthi izeki itshengise uzulu wezimbabwe ukuthi ime eqinisweni ukwenzela ukuthi kungabi lokuphikisana kumpimela yokhetho
mina endlela embona ngayo izeki kumele ivumele amanye amabandla kwanisa ukwenzani ukuthi bebekwazi ukuthi ama-ballot paper aprintwa nga and lokuthi azagcinwa nga because nxa sekuyakuba njalo andikutsho kule nto abayifihlayo and kukhona okungayenzakala ukuthi njengaseminyakeni anti kube ukuthola ukuthi ibandla eliyile libusayo liyagcina liwina ngoba abezeki bangani basebenza lalo leli bandla nxa kuyikuthi abasebenzi lalo kumele bebavumele konke kube transparent kukhanya egcekeni nto kuhanjiswa njani
okunye ukukhathaza amabandla aphikisayo ludaba loluhlu lwabavoti i-voters roll olubikwa lulamagama abantu abaningi abahlala kukheli linye abanye abaleminyaka edlula elikhulu abaningi lokunye abathi kutshengisa ukuthi lolu luhlu lulakho ukudala inkulumo ngemva kokhetho kumele studio 7 ngiseharare New Gibson Bebe.
Siyabonga Gibson Bebe. Lokhu sikudaba olufanayo iningi liyabuza ukuthi kanti kuliqiniso na ukuthi amasosha agcwele indawana zonke zelizwe. Lo ngumbuzo owafakwa ngabantu abaningi kodwa amasosha wona ayalandula athi lokhu akusiloqiniso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu endawonye lelunga ledale le-Central Committee yebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ngibe ngikwaziyo sinamakhomisa ethu akhetha ngama-province athiyeneyo ayo arana ukhankasa endaweni ezithiyeneyo benxusa abantu abakhulu abangama-vice president ubana babuye bezoyenza ama-star rallies emkhankasweni kolokwana. Njengobona nje izolo bebesewange namhlanje abe lapha ngesonto babe khona bakobulawayo babebhoda kutshiyatshiyana kunjalo kunjalo so thina amasosha hayi ebandleni ethu asikabona ekhankasa unless nga ikhankasela ibandle labo ele-NDC thingakithi ngabe zantu hayi asikababona.
Mnumzana Ndlovu uthini wena ngike ngeza ungani uthi wena amasosha uyakwazi ukuthi akhona emakhaya la?
Amasosha siyakwazi ukuthi akhona akhankasela ibandla lezanu p f okachuma uyakwazi khona lokho yikho phela ubona ukhomisayo ezanu p f kulisosha urugeje kanti indaba kungangenanga umuntu obekuma-structures ezanu p f indaba kungene isosha ngemva kwekhulu amasosha akhona akhankasela ibandla lezanu p f amasosha akhona wafuna ukuphatha ngoba ayengeke phela akhiphe umgabe ebesesekela ukuthi kungena abanye ayevele ekhiphe umgabe bele-ambition labo befuna ukukhokhela ilizwe akhona amasosha abonakala yiwakhankasela ibandla lezanu p f yikho sebefuna lokuthwala ama-ballot boxes sithi thina kababuyele ezinkambeni bayekele ipolitics ingeyethu ama-politician sinqikilane thina ama-politician hathi amasosha esekela ibandla elithile okachuma angeke avume ukuthi basebenza lawo amasosha ngoba phela angithi babababhenefithayo kulawo masosha angeke aba-expose kodwa-ke thina ile-intelligence yethu emakhaya asekugcwele amasosha even singakhangela kuma-candidates abo abaningi ngama-soldiers abanye ngama-soldiers yikhothina babuyele kuma-barracks abayekele ezombusazwe ngezethu bona umsebenzi wabo yikuvikela ilizwe lezimbabwe yikuthi vikela nje abantwana bezimbabwe sonke kungakhathalekile ibandla efikile.
Mnumzana Chuma une uthini ngalokhu okukhulunywa ngumnumzana Ndlovu?
Hhayi abantu bami vele anti akwazi ukubona indaba kamalume nomzukulu vele akusuke kwapha kwavunyelwana khonapho akusuke kwapha kwavunyelwana kodwa into esalayo ukuthi mina njengoba ngithile ngikhulumela iside yami ibandla lami lezonto ukuthi hayi sina amasosha kasilawa asikhankaselayo siyakwazi ukukhankasela. Urugeje akhume ngayo imalume wayirisotha ye kodwa wasethiya phela waretire njengba ngithile kudala umuntu angathiya ulelungelo lakhe elokuthi angene kwezobusazwe naye aphatheke kuma-political lelozina activities nxa xaengakathi umsebenzi hhayi kavuli brasil loko kuyemsebenzi ukuphula umthetho. So onke amasuku endlini abathola abangamakhandidati ngabantu abaqala bathiya umsebenzi sethiya umsebenzi le bese bengena-ke ngapha kwezobusazwe abangeni kwezobusazwe bona bethu ngama-serving members esibutheni loku vela kuqala sasisephula umthetho kwelizwe elezimbabwe.
Mnumzana Ndlovu, uke wathi wena ungani amasotsha awathembakali. Manje pho nxa kuyukuthi kunqobe umuntu ongaso wezanu PF ukuthi abe ngumongameli, ubona ungani baza kuvuma yini lo?
Yikho sasikukhangele ukuthi sikubone-ke international community ikhangele, kumele ibone ukuthi ukhetho luqhutshwa ngendlela eqondileyo. Sikhululeke sonke, abantwana beZimbabwe bahambe beyivota bakhethe abamfunayo. Lo oyabe sekhethwe ngabantwana beZimbabwe akulandlela amasosha angala ngayo ukuthi kabuze, ngoba international community ikhangele yabibona. Yikho-ke bazaba lobunzima-ke ngalesi sikhathi. Ngesikhathi esidlulileyo sikamgabe kwakulula ngoba umgabe wayevalela ama-international observers. Laba-ke bavuleli akhona khona eZimbabwe abona okwenzakalayo abinqobile ukuhlanisa lagabalela ngayo ukukhokhelelizele eZimbabwe. Yikho-ke siyathokoza khonokho, sibona ingani hhayi kathesi akulanto abangayenza, kodwa sifuna nje ukunqabela ukuthi bangarigi bangabe yibo abathwala ama-ballot boxes okwabo ngabakhangeli barakhi bevikela uZulu weZimbabwe bevikela isizwe seZimbabwe bengathathi hlangothi. Yikho-ke thina-ke abe-Sticky Alliance silethemba ukuthi-ke umongameli osimeleyo ukuchamisa uzanqoba, anganqoba uzaphatha intambo yeZimbabwe. Amaxosha kakula lapho azangenela khona, kakula lapho kumele angenele khona.
Mnumzana Chuma, kusigqibele uhlelo usitshela wena ngodaba lokubana amasotsha engangenela yini nxa kuyukuthi umongameli Mnangagwa unqotshiwe.
Amasotsha azigqomela egcekeni athi wona kangeneli, balandela khonoko okufihlwe izalwane zaseZimbabwe. Asibambeli lona lelo qhamelano nalelo, abasoze bangenele babathilo bethembisa. So pho-ke siyesabana singenele ekhetheni likhubukhetho, ama-results aphume bese sibona-ke sesibuzana-ke ama-results ephumile hawu ngalapha sokuhambelani. But okwakathesi asibambeni amazwi abo, bathe bona abangenele njalo bathe bona bayahlalisa noma ngubani noma ngubani. Ngakho-ke asibambeni lalelo sihambe ngalo, nxa sokumele sikhulumeliso sokulokunye sekuthinzile zawukhuluma-ke khonapho. Singabe ngama-profess of doom, singabe ngabantu labana vele abahlala belahle ithemba ngezikhathi zonke. Asibeni sibe lethemba, siye sivumele kolokho okukhulumileyo esibelela-ke sibone nxa sekuthinzile. Abakuthi ngesingisi u-cross the bridge emikezela.
Hello-ke umnumzana Joseph Chuma, ilunga ledalele Central Committee yebandla lezanu PF, obexoxa endaweni yelo mnumzana Edwin Dlovu, isiphathamandla somanyano we-MDC Alliance. Umanyano we-MDC Alliance uxolo lebalaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America. Umanyano we-MDC Alliance uthi uzatshengisela ngolwesithathu yonale iviki usola ungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zokhetho yi-Zimbabwe Electoral Commission. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mnumzana Nkululeko Sibanda, oyisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa.
Okuqakathekileyo izizalwane zeZimbabwe fanele zikunazelele ukuthi nxa izekhi lingalipho lokuqila akula sizathu sokuthi yale ukuthi nxa siyaphrinta amaphepha okuvotela kuhanje abantu bonke bekhona ukuba babone ukuthi bekusenziwani. Okwesibili, akula khetho esicabanga ukuthi lingenzakala luphumelele iZEC ingayenza ukuthi indaba yamaballot paper lendaba yevoters roll ibe segcekeni ngoba iballot paper levoters roll yizindlela ezimbili eziseleyo ekuzalo ezokuthi icile ngazo ngakho ngeke upresident uneselithame ukuthi ngeke bavunyele ukuthi baqhubeke besenza njalo iZEC kuzafanele yazi ukuthi akusoze kuvumele ukuthi baqhubeke ngaleyo ndlela.
Nxa ukhuluma ngeballot paper eka mongameli dokotela Sibanda uthi wena iZEC ifake umongameli Mnangagwa phezulu liyibonile yini iballot paper leyo laba leqiniso lokuthi impela ngeqiniso
vele phela udiboko lokuthi into engaziyo abantu bezano mntaka mama ukuthi akusekho umuntu othanda izano abakhona abantu basebenza eZEC ababuye begidima beklabalala betaba umkhosi babuya nesample basho ukuthi lina bantu ibhalet pepha lelihelilenziwe ngendlela engekho emthethweni phangani libone so kuliqiniso mpela sethi kumeme kahle sawubona ukuthi ayikho nje kukhuluma kuliqiniso ukuthi iZEC isithethe ibhalet pepha yaliprinta ngendlela ukuthi upresident emasanangako layiselakhe seliye lokuqala kukhona nesili okuyinto engekho emthethweni yalinto engavunyelananga lamanye amabala ezombo saze aphathekayo kukhetho lukamongameli.
IZEC ibithembisile ukubana izalimema, izamema wonke amabandla, izanxusa wonke amabandla ezombusazwe ancintisayo ukuthi abe khona ekudindweni kwama-ballot papers la. Kusuke kwathini?
Yilo lolu dimo phela sina sikacabanga ukuthi hayi upresident Emmerson Mnangagwa ukuthi hayi lokho ngeke kwenzakale ngoba lingakwenza ngizehlule ukwenza isitho kungenzakala ngizehlule ukwenza isitothi sami sokuthi ngenzeni ngiprinta amaphepha ngokufuna kumbe ngibe lamaphepha avela kwezindawo angasolawa avele lapha yikho kwenza njalo lathi sivele sisethu ukuthi hawu umuntu abantu laba bayala into elula kangaka engeladubo asangasele ukuthi basinike izimali zokuthi kumbe sibe sithola amalantshi kumbe ezamabhasi ukuthi sitholakale sikhona khona kanti lapho ukuthi indawo namaphepha sithethi nasizadinga abantu bethu abazabe bekhona nje babona bakhangele ukuthi kuphrinta amaphepha amaningi okungakanani njalo aphrintwa ngoluhlubani njalo nokuthi owaphrintayo ngubani bayibonele inke esetshenziswayo ukuthi yiphi esetshenziswayo ukuthi kudindwe lamaphepha kodwa uZulu weZimbabwe ufanele laye acabanga azibonele abantu beZimbabwe bafundile ukuthi kathi okwalayo okuzima kumbe kungathiwa kumbe kungathiwa yi-security threat angiyiboni okuthiwa yenzakala ukuthi hhayi amabandla aphikisana ngaba khona amaprinter asuzasebenze kuhle akula ngitho la sizathu esisodwa esingaba khona to indicate that there would be a problem with ZEC allowing other parties to monitor the process. It really will cost ZEC nothing. ZEC, I saw the iswele lutho kumbe iqine yaba lendleko yokuthi ivumele amabandla aphikisayo ukubuya lapha edindela khona amaphepha okuvotela upresident lamalungu eParliament la amacouncilini.
ZEC nxa ingasalungisisanga izikhalazo zenu dokotela Sibanda, umbuzo omkhulu ngothi lizangena yini kulolu khetho kumbe kalisoze lingena?
Now, nxa ukhetho lusenzakala, luzenzakala ngoba iZEC isicabanga ukuthi no, kufanele senze ukhetho ngendlela esemthethweni. Abantu bathi hayi, we want to vote this year, but we want to vote in an election that we can believe in. Kufanele iZEC ilungise lezi zinto. Kumbe nxa iZEC isehluleka, hayi, iZEC kayiphume. Yikho esiza kucela thina ukuthi hayi, iZEC iyehluleka. Ngalele-ke ngayitshiyane le ndaba zokhetho kwele Zimbabwe bese sicela iSADC, African Union, abo-United Nations ukuthi please come in sincedise iZEC ngoba iyehluleka ukuthi thi hayi upresident uMnangagwa nxa efuna ukuzocila.
Hello ke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika mnumzana Nelson Chamisa ayebesixoxa la eHarare singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela umsakazo weZBC uthi ngamanga ukuthi awuphi thuba amabandla aphikisa ukuthi akhankasele ukhetho. Lamhlanje sisungule uhlelo lweviki yonke lapho esizaba sihlaziya udaba lokubandlululana ngemihlobo i-tribalism. Thiyani indlebe kusasa silethulele elinye uhlandla lwesibili lwengxoxo yethu le. Lilale gama Chris Gandhi.